Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe eqamula umthetho lo sizamfaka ijakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu uyathola 2 years.
Inhlanganiso ye-Victory Siyanqoba Trust imanye ne-Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisa ukukhetho lonyaka. Impumela enhlolisiso yenhlanganiso ecubungula ezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuba baningi abasesiqotsheni abaphatheka kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa awezetherapy akhuthaza abantu ukuthi bachiyane lomkhuba wokudabulela loba ukucitsha amaposta alemifanekiso yabancintisa kukhetho lwalonyaka, ngoba lokhu kuphambanisa amalungiselelo okhetho olukhululekileyo. Njalo phansi komthetho we-Electoral Act kulicala elingenza ofunyanwa elecala agwetshwe iminyaka emibili esejele. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
I-Electoral Act inika wonke amabandla kanye nabancintisayo kukhetho ilungelo lokunamathisela amaphosta alemfanekiso yabo loba amabandla abo ezihlahleni, emdulini kumbe ezimoteni, ukuze uzulu okhethayo abe bazi okwesikhashana ulungiselela ukhetho njalo obonakala edabula kumbe ecitsha lawo maphosta wephula umthetho. Ekhuluma emhlanganweni wamapholisa lentabeni zindaba esikodlweni zamapholisa eHarare, uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazaboshwa batholakala besephula umthetho ngaleyo ndlela.
Okwangathesi iZimbabwe jikelele kukhanya kulokuthula, kodwa kulamacala ayenziwa ngabantu abengakwazi ukuthi kungamacala amakhulu. Indaba yokuthi abantu badabule ama posters for political candidates kulicala elikhulu. Onke umuntu ozabe eqamula umthetho lo sizamfaka ijakosi njalo simhambise emajele. Ijele lokudabula iposta lomuntu uyathola 2 years.
Umakhoza uthi lumkhuba wande kakhulu emadolobheni lapho abasekeli bamabandla aphikisayo besuka bayekhupha amaposta abebandla abancintisana nalo ebusuku, kuvuka sokuse posta lalo abamsekelayo lapho obekule posta yomunye. Umnumzana Mehluli Maphosta isakhamuzi seHarare uthi amapholisa kumele angakhulumi ngomlomo kuphela, kodwa babophe abenza lokhu.
Amapholisa bekukhulume bengabantu abaleqiniso ukuthi lokhu abathandi ukuthi kubonakale. Kuyazi ukuqondile ukuthi ungabi lo muntu ozakhupha lembe ndibhakani kumbe ndiphosta lomunye. Kodwa-ke sesimelele ukuthi ma kusenzakala sibona ukuthi amapholisa bawukhuluma ngeqiniso, abasoze bewukhulume bengabantu abakhulumela elinye ibandla kodwa bekhulume bengamapholisa.
Amapholisa achayela ihlombe uzulu weZimbabwe ngokuthula okuselizweni ngalesi sikhathi sokhetho okuvame ukuba lokuxokozela nodlakela eminyakeni edluleyo. Kodwa bayavuma ukuthi kulezinye indawo udlame onulokhu lubonakala okuyinto iningi leZimbabwe elikhangele ukuthi amapholisa asebenze gadalala ukuze kungabi lezehlakelo zokushaya kwabantu besethuselwa ngesikhathi sokhetho.
Sithanda ukubonga sibili ukuthula okukhona elizweni kathesi. Asonto esijayileyo lapha elizweni, ngoba nxa singakhangela ukhetho luka-2013 abantu babehlukunyezwa kakhulu, but khathesi ngani kuthule. Kodwa kukhona esikuzwayo ukuthi kwezinye indawo abantu abakhululekanga, sisukuthi vele kungabi khona completely.
Amapholisa acabangela ukuthi ukwanda kwezihlakelo zokudatshukelwa kwamaphosta kubangelwa ingxabano ezikhona ebandleni phakathi kwawo, okuyikho osokulethe udlame. osonuke wabonakala lwabantu abalisana bengabe bandlalinye ocubuke ngezombusazwe umnomzana Kutsai Shumba uthi imbangela ingaba ingxabano phakathi kwabebandla linye eqale ukuqhutshweni kubi kokhetho lwamaprimary
sekulethe ukuthi kube lokuthayana lokwethuselana phakathi kwabantu abasekela ibandla linye yibukhali nje njalo khona ukuphana ukuthi omunye yabesongele umuntu owamudla kuma primary kuse sokumletha nje ukuthi ahambe ekhipha amaposta lana ukuthi lwane ngabe lethuba lokuthi akampeni ngendlela eyiyo engamuwinisa elokhu emsongele ukuthi wamdlelani so konke lokhu singakuthi kulethwa yibukhali nje obusebantwini njalo ke kumele abantu laba babanjwe bathonisiswe babotshwe nje
indawo ezinjengeHarare zibonakala zinamaposta adatshulweyo kumbe amanye anamathiselwe phezu kwamanye kodwa iningi labantu likhanya lingazi ukuthi ukhupha lawo maposta licala elikhulu elingakholelwa ekuvalelweni komangaleleyo aphike okweminyaka efika emibili kumele isithutho sevenise Harare ngigibson bed
Abenhlanganiso yabontanga eye Victory siyanqoba Trust bemanyani le Youth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi bemele amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ubathabile masuku sethulela loludaba
Ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa uEsther Zitha ubaxwayise ukuthi xa benganqoba bengalibali inhlala kahle yabesifazana
mina engibona ukuqhakatheke kakhulu kule iprogram ukubana ngazitha ama youth ontanga laba abaza kuyasipresenta indaba yehealth nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana ikakhulu abantwana abangamankaza noma sithi ezibhedlela ihealth yethu bayikhangelwa kuqala endaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zombhedo ezibhedlela
Onqintisa ezimele emguza umthabisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yegukura hundi okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini
njengelungelo ezimele lodwa edalela ephalamende ngibona ngani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zegugura wundi lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingahlahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi segugura wundi kodwa amandla kumbe ngathi ngibone ngani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa kodwa-ke ngingakufanele ukuhambe kuye phambili silabe sesikhulumisana ngayo indaba leyo ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyo kuzafika emaphethelweni
Ontanga labanye abangenela umhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingeko zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalela ePhalamende uKunashe Muchema ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheke kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Yebo 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 ntswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqweni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele
Impumela yenhlolisiso yenhlanganiso ecubungula izombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI iveza ukuthi banengi abasesisotsheni abaphatheka kwezombusazwe lanxa abakubutho leZimbabwe Defence Forces belandula ukuthi kulamalunga abo aphatheka kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZDI baveze lokhu besethula ugwalo lwenhlolisiso le olulesihloko esithi ZANU-PF Military Deterrence of the Village Vote Perceptions of the 2018 Election Environment emkhosini owenzelwe eMedia Center. Omunye weziphathamandla zeZDI ophatheke kulolu phenyo uMnumzana Abekezela Gumbo ulandisa ngabakutholileyo.
Into esiyenzileyo njengeZDI ukuthi sihambe sikhulume labantu abahlala kuma communities ukuthi besitshele ukuthi bake babone yini amabutho phakathi kwabo, njalo bazwa njani uma bewakhangile, njalo njengoba sebezavota kubenza becabange kanjani njengoba besiyavota. And sikuthole ukuthi amabutho akhona and i-government ithi balande into zalokho abakuthi uhlelo lwabo le-command agriculture.
Okwenze bakhethe ukuya kulezi zigaba benzele khona linhlolisiso ugumbo uthi yiwanda kwabakubutho kizo ezilamalunga ezanu-PF axotshwayo esetheswa umlando ukuba yingxenye yababesekela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace.
Ukucabangela kwethu kwangokuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi izanu izayenza kanjani ukuthi izame ukuthi ilungisise ama-effects okuxotshwa kwalaba bantu ekhethweni. So sakhetha izigaba zenalezo iChorocho North, sakhangela oHurungwe, sakhangela oZwimba North, sakhangela bonke omaSwingu, sakhangela izindawo zonke ezilama MP axotshwayo ayezandla, yizo sasizikhangela. Yikho lapho esagcina sesithola khona ukuthi hhayi kuzokulamabutho amaningi kakhulu ukudlula injwayelo.
Ugumbo uthi kungalesi sizathu bekhuthaza abazazoqapha ukhetho ukuba bangakhangeleli ukubona udlakela oluvame ukuba khona minyaka yonke yokhetho, ngoba olwalunyaka ukhetho luqhutshwa ngendlela ezikhaliphileyo.
So esikucelayo ukuthi kungabi yithi esikutshoyo, thina esikwenzayo ukuthi sinika abantu khophe, ngoba into esi-emphasizayo ukuthi akula muntu esikhulumelayo thena seke wabona amasotsha echaya umuntu kumbe seke wachaywa, kodwa ukusatshiswa yiko okugcweleyo. So thina sithi kungeke kube ne-free and fair election lapho okulabantu abavota ngokwesaba bengavoti ngokukhululeka.
Kodwa isikhulumeli sababubutho uKenneth Mgwisi uqina ngelokuthi abalobufakazi bokuba amalunga akubutho aphatheka kwezombusazwe mabaye mangalela emapholiseni. Abakubutho baqina njalo ngelokuthi amalunga abo abonakala esemaphandleni ngaqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza ilizwe, ukuphathisa ekwabeleni ukudla, ukuqhuba imisebenzi yokulima phansi kwe-command agriculture lezinye, hatshi ngoba bekhankasela usekelo kwabezanu-PF njengalokho okuthiwo ngabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labancintisayo kukhetho lalunyaka, sibapha ithuba lokuchazisa abakuthembisa uZulu lapho benganqoba kukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selitshintshe ecingweni lingene lani kuhlelo lixoxelo ntungamili inkomo ngalolu daba. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abalitshumi lambili abakade behlelwe ingozi okuvalelwa okwamaviki amabili ngamanzi ebhalwini kwele-Thailand sebehlengiwe bonke kanye lomqeqetshi wabo ngabebutho ele-Thai Navy Seal labanye. Omakhelwane be-Ethiopia le-Eritrea sebenelise ukukhumisana umlotha baxazulula ingxabano yabo ebisile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngokulobelana isivumelano sokusebenzelana ukuqeda ingxabano. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni njalo inhlanganiso yeFusenet ithi umkambo wensitha yo ovangela ukuthi lolu hlupho lukhuphuke. Ngakwelinye icele iZimbabwe Textiles Manufacturers Association ibika isithi ukuswelakala kwemali kubangelwa ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank liyehluleka ukwaba imali yakwamanye amazwe ngemfanelo osokubangele ukuthi ibhizinisi yalinhlanganiso ibhidlike. Abantu babikwa bezithengisela imali egcekeni njalo amapholisa wasaqinisi imizamo yokubabopha. Ukansela Peter Moyo weHarare usichasisela okwenzakala esigodlweni.
Imali ivela eReserve Bank inikwa abantu ukuthi bayenze i-black market. So abantu laba ku-government yibo abatshontshela abantu imali. Kanti black market leyi kayiyenzwa ngumuntu nje. Uyayithatha ngaphi imali yokuthi ukwenze khonokho imali iselakala e-bank. Ukuthi uthi kodwa nje lama-bank wonke ala mali imali ivela eReserve Bank direct. So abantu bazenzela santando ezi-streetini lapha. Nxa ufuna $100 uzobhadala $180 ibhondi kumbe i-transfer. What is that? Yi-lawlessness. Abantu abakhipha imali kakhulu i-Reserve Bank.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakalayo emkambo wensitha wobulawayo kuhlupha abantu makhaza abangela mali eningi.
Sizananzela abantu abasukuya out sebahambe siyadinga khona ba abantu abalabantwana sihlabantwana abasebenza out bahambe ejangwamanye black market labantu ngala bafuna ukwelatshwa outside the country abengakho ku-medical aid. So abantu kuyabazimela sibili kusegcekeni ukuthi i-Reserve Bank lohulumende indaba yemali isibehlule babesithembisile indalo bazayilungisa but hhayi umuma wakho niqhubeka usuba mubi. Kodwa ukuthi labo bona okuyibo abantu abalwamabhizinis yibo abantu abenza imali ngoba bona banele ukuthi bahambe bayekhuluma lama-bank managers bathole izimali ngoba bonke labantu abagcwele ezidala zeimali yaso zabo.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ngalolu daba.
Phela inkinga yokuthi nxa imali eyangaphandle kwelizwe izizakala kuphela emsikeni laba bafuna ukuthi balethe impahla zokulungisa impahla ama-raw materials kumbe ukubhadala iziqeleti ezingaphandle kwelizwe bayabelayethe yena emsikeni. So imali yakhona intenga yakhona iyasika sikhwela so kusiba inflationary. Ama-US dollar afanele ahlale ku-central bank ithathwa nje kuphela nxakama ingama-letters of credit ngamthi hamba akukubi kuba khona stretching. So i-policy statement eqhakathekile ngekukhipha one of the currencies from the market kwenzela ukuthi kube le currency eyodwa na ungalungiswa ngokunoku iyadizabe zidoko zincasana udubo lwemali asuziluphele.
Umnumzana Ngwenya uthi mhlawumbe kule nkohlakalo kuhulumende ebangela ukumemetheka kwalolu hlupho
abantu abakuhulumende bona abazuza imali yangaphandle abathengisa igolide abaningi bakhona bayathakazela ukuthi imali yakhona ibe emsikeni omnyaka ngoba imali ayinzuzo yakhona iba phezulu ama-premium aba phezulu. I-corruption yenza ukuthi abantu abahulumende bengafaki imithetho yingabe engaboshwa bayadlakala ukuthi ngobani izimali ziningi.
Umbuzo azibuza wona umnumzana Ngwenya uphendulwa ngukansila Moyo.
Izangazi amapolisa abe khona uba no umpolisa nalo ongafuthi ukuthola ikhuluma ukuthi kona ungatengisi imali ezitradenile vele kuminini ubani i-government yezi i-black market kube period kumbe kulompolisa kumbe kulomsotsha kumbe kulobani aze amapolisa abe khona 1000 against 200 bayabatshela njani zangathi.
Umongameli Mnangagwa usanda ukugcizelela emhlanganweni wama-rallies akhe ukuthi udubo lokusilela kwemali luzaphela njalo enganqoba kukhetho maningi amakampani athembise ukuzovula amabhizimusi kweleZimbabwe okuzalethela ilizwe imali. Ibhanga le-RBZ lona lethesa amanye amabhanga umlando wokugagadlela imali kulokuboleka abamabhizimusi. Ukusenjalo ibandla lenkonzo ye-United Methodist Church Macedonia esigabeni se-Ohio eMelika seyaguqula impilo zabafundi e-secondary school emzini we-Kensington wobulawayo yakha isikolo esihle esilakho konke okuthuthukileyo okunjengamanzi, amagetsi, lesigaba se-science lab. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
abadala bathi imfundo lihawu njalo yilifa elihle osekuyingoma yabahlali beKensington lapho abafundi asebehamba umango omfitshane ukuya esikolo njalo bethola laba bahlawulela izifundo zabo umfundisi weUnited Methodist Church eMacedonia uRachel Ham ongumqoqi wemali lempahla esiza abafundi beMsizini Secondary School obekuleli okwamavili amabili uchaze ukuba uyaziqhenya ngokuzinikela kwabafundi labahlali beKensington ekuboneni ukuba abafundi bayafunda njalo bayaphumelela ezifundweni zabo umfundisi Ham uthi ulangazelela ukuba isikolo lesi sikhule sibe lekolishi yemfundo yaphezulu iUniversity eyabandla leUnited Methodist Church njengakwezinye izigaba zelizwe.
So ultimately, my plan for the 30 years down the road, 20 years from now, is that there would be a branch campus.
Silabandana abahlakaniphileyo, abathukutheleyo, abazimiseleyo ezifundweni zabo, njalo bafunda kakhulu ngokuqiniseka kakhulu. Okuze kwenze kwangifaka umhawu wokuthi senze lokhu esakwenza edolobheni leMdala lapho esile eUniversity Court. So sikhangelela ukuthi eminyakeni ezayo ichumi kusiya kwenichumi lanhlanu lesi sikolo sikhule naso size sibe yiuniversity ekuhlangothi lwe
umphathisikolo weMsizini Secondary School umnumzana Kholwane Moyo ubonge usizo lweUnited Methodist Church ekusunguleni isikolo lesi esasinabafundi abadlula amakhulu amabili
inkinga esihlangane lazo ikakhulu ikuswelakala kwama-textbook ngananzelela nyakenye siqale uluhlu lwezifundo ezintsha esizibiza ngesingizi sithi yi-new curriculum so ngokunjalo ama-textbook kumbe ingwalo zokufunda ziyasilela kakhulu ebantwaneni i-enrollment yethu ingani iyakhula iyaphezulu so sokulokusilela kwefenisha ukuthi abantwana babhale behlezi ezitulweni lematafuleni
ugcina isihlalo weMsizini Secondary School School Development Association unkosikazi Gladys Tafuma ubonge ibandla leUnited Methodist Church ngesandla esihle lenhlanyelo abayihlanyele eKensington
ibandla leUnited Methodist lisisizile kakhulu ngoba ukusungulwa kwalesi sikolo sisungulelwe yibo njengoba isikolo vele singesabo basenzela izinto eziningi kakhulu sibili basakhela lesi sikolo kusukisele ukuqaliseni ukuze kube lanamhlanje lokho sindawonye labo besenzela izinto lapha lalapha ngoba sibhekana lobunzima thile njobe elizweni vele kunzima kunje silabazali abazali kwesinye isikhathi kabenelisa ukuthi babhadale ischool fees ngendlela enjani efaneleyo basinceda lapha lalapha yana ekwakheni ekuphakamiseni abantwana besiye emasports abantwana besiye ezindaweni ezijiyeneyo
osakhulayo owafunda kulesi sikolo sisungulwa uHandsome Macala osengumbalisi njalo kulesi sikolo uthi ukubone kumqoka ukuba aze kupha akuvuna kulesi sikolo
ngiqala ukufunda ngo-2007 okungenze ngaphenduka ukuthi isikolo ngesethu and siku-community yethu so ngikubone kufanele ukuthi lami ngibuye ngizothuthukisa i-community yethu isikolo lesi singakabi khona kuhanjwa 10 kilometers ukuya isikolo ukuthi 20 kilometers uhamba lokuphenduka lokhu kusincedile ngoba kathesi isikole sesiseduze njalo asisahambi imango emide so sifike endlini zokufundela singadinwanga
abafundi beMsizini babonye usizo olukhulu abalwenzelwa libandla leUnited Methodist Church bethi kudala bebehamba amakhilomitha adlula ichumi besiya esikolo kodwa manje konke sebekuthola eduze njalo bayasuthiseka ngemfundo abayithola kulesi sikolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Amazwe asentshonalanga abhekane lenhlupho eziningi kakhulu, ikakhulu ezibhadelane lokwenzakala kweRussia lemhlubulweni weMiddle East. U-West Michelle, okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokwenzakala emazweni asentshonalanga kanye lempumalanga uthi, maningi amazwe abhekane lokwenzakala endaweni lezi. uthi ilizwe leRussia lisebenzisa imali engcolileyo ibutho lokunye okufanayo ukwenzela ukwethusela amazwe ambalwa angcelelanelayo. UMichel uthi kusobala ukuthi ilizwe leChina lidinga abangani ngokusebenzisa umnotho walo obukwa ngamanye abazwe ukwenzela ukuthi ligxile impande endaweni ezijiyeneyo. Uthi ilizwe le-Iran lalo lithwalise nzima amazwe akuzwekazi le-Europe ngoba lenza ukuthi kube lokuhlupheka okumangalisayo e-Middle East. Uthi lokhu kwenza ukuthi abantu babaleke ngobuningi babo belubhekise e-Central Europe. UMichel uphinde wathi lokhu kuthwalisa nzima amazwe amaningi lapho abantu laba abafikela khona. Uthi wonke lokhu kuvisela muva amazwe la lapho abantu laba abafikela khona abakhangelelwe ukuthi bazagcinwa ngemali yemithetho ebhadalwa nguZulu. UMichel uphinde wathi kumele amazwe asemhlubuleni weCentral Europe azimisele ukulwisana lodubo lolu ngokuhlolisisa okuhlupha abantu ukwenzela ukuthi kulungiswe ngesiphangiphangi kungakamemetheki. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Umncintiswano wenguqu wezizwe zomhlaba ungena esigabeni sama semi-final lamhlanje ntambama lapho kuzadibana khona umakhelwane iFrance leBelgium. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Njalo namhla ebusuku kulo mdlalo wokuqala okudinga iqembu elizangena kufinali ngempela viki. Lo mdlalo ngophakathi kweqembu leFrance leBelgium wona azadibana ngehola lethoba mnembili namhla ebusuku. Njalo elizanqoba lizalinda elizanqoba phakathi kwele England leCroatia kusasa. Amazwe lawa ngomakhelwane njalo akadibana kabili phambilini kumncintiswano wezwe zomhlaba. Njalo iqembu leFrance lelanqoba kuleyo midlalo eyadlalwa ngomnyaka ka-1938 langomnyaka ka-1986. Nxa sekuhlanganiswa yonke imidlalo lawa maqembu asekadibana khona, sizathola ukuba sidlale imidlalo engamashumi ayisikhombisa lantathu le kungegoqela leyo kuzwana amandla. Njalo iqembu leBelgium lanqoba kumidlalo engamashumi amathathu, kusithi eleFrance linqobe kumidlalo engamashumi amabili lane, ikanti eminye imidlalo elishumi lathoba munomunye ipheleze ngutshikilobhanqa. Loba kunjalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi eleFrance yilo elizaqhubekela phambili liyedlala kufinali yalo mncintiswano walonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarira uthi iqembu leFrance lizanqoba ngoba lilabagadli ababukhali abaningi.
Bonakazani iqembu leFrance lilamathuba amaningi yokubana linqobe liqhubekele phambili lize lengena kufinali ngoba singakhangela ngabadlali abakhona iFrance ingakani iphambili ikakhulu sikhangele abagadli.
Olandela limidlalo yezwe zomhlaba kumabona kude uDaniel Ndiweni laye uthi eleFrance lizanqoba ngoba likwazi ukuvikela isango lalo okuyinto eqakatheke kakhulu emdlalweni wenguqu.
Mina ngithi France ingawina ngoba iFrance ama players angikhona ahlakaniphile, amanye asale emuva, amanye ngesikhathi may attack. Manje awe Belgium baduba ukuthi basuke ba attack bonke. Bashizi beexposile emuva ngakhe igedi labo lisalise livulile.
Iqembu elizanqoba namhla lizadibana kufinali ngensonto mhla zilitshumi lanhlanu lelizanqoba phakathi kwele England leCroatia. Wona azadibana kusasa ntambama kusithi elizanqotshwa namhla lizadlala lelizatshawa kusasa emdlalweni wokudinga iqembu elizaphutha imidlalo yelonyaka lisendaweni yesithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi kulicala ukudabulela abancintisayo amaposta abo okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust imanyene leYouth Empowerment and Transformation Trust babe lohlelo lokubuthanisa abasakhulayo abancintisayo ekhethweni lalunyaka. Impumela yenhlanganiso yecobongola izombusazo yeZimbabwe Democracy Institute iveza ukuthi baningi abebutho abaphatheka kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.